Salibonani okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry akade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngupresidenti abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo loku kukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelele ukuthi nxa kungabe kuphuma umathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu ingaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service yesikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenileyo sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abang khangele ngesilungu okuthiwa yi-merit nayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo. UMathema wehlulekile nasikhangela izinga lababalisi abakilo nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kade sebekhuluma sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo ngoba sikhangele konke okwenzakalayo. Sizabuyela emuva ku-PEMSEC education umama wasihleka njengababalisi layenalowo kade sikhangelela ukuthi njengomuntu uvela ku-president's office ngumuntu ade grunywa ukuthi kade sinxa siya ku-education sifuna uyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abemgceke ebabalisini abemgceke ezakhamizini abemgceke lebantwaneni. Siyabonga.